Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kuLwezi 2022. Ibizo lami ngugeino kumete saidi endabeni zethu namhla.
Political players seeking the people's mandate during the upcoming 2023 Harmonized General Elections must maintain and consolidate the current peace, unity, harmony and love.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo o-State of the Union Address, SONA, ekhuthaza amabandla ezombusazwe ukuthi achiyane lodlakela.
Ubulawa kwintwantili wazifumela le nani lakhe ayengazange alibuze azifane labantu ngalo nezinye indlela siwa-impoza amarethi lawana esingathi ngama-US dollars esifisayo.
Izakhamizi zakoBulawayo namhla zitshengisele phambi kwamahofisi kamansipala e-City Hall zikhonona ngokukhuphulwa kwemithelo yezindlu, amanzi kanye lenhlelo zokubuthwa kwezibi. Amapholisa athi kulezidumbu ezine ezabesilisa ezitholakale emgwaqweni osuka eHarare usiya eNyamapanda ezicatshangelwa ukuthi ngezabantu bakwamanye amazwe abasela emoteni basebejikelwa egangeni. Ngulo owayebathwele. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo o-State of the Union Address, SONA, kusehlakalo sinye ubevula okusemthethweni isigaba sokugcina sedale lephalamende yesitshiyangalonye. Ekhuthaza amabandla azaphatheka kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo ukuthi achiyane lodlakela. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa wenze linkuthazo esethula umbiko wakhe oqakathekileyo kuZulu o-State of the Nation Address, SONA, kanye lokuvulwa okusemthethweni kwehlandla lesihlanu ledale lephalamende lesificamunwemunye emkhosini owenzelwe kusakhiwo esitsha sedale lephalamende leli esise-Mount Hamden, lapho aveze khona njalo uhlelo oluzolandelwa kwezokulungiswa kwemithetho.
Political players seeking the people's mandate during the upcoming 2023 Harmonized General Elections must maintain and consolidate the current peace, unity, harmony and love.
Abaphathi bezombusazwe abathinga usekelo ebantwini ngesikhathi sokhetho lwelizwe lonke oluzayo luka-2023 kumele balondoloze futhi baqinise ukuthula okukhona manje umanye lothando.
Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Munashe Mututsa uthi limqotho lelo elibethwe nguMnangagwa ukuba kube lokuthula elizweni.
Siyakuyamukela kakhulu njalo sikhuthaza laba abathanda ukuthi bethi khona kulodlame eZimbabwe belungiselela nje ukwenzela ukuthi nxa bengadliwa ku-election bethi bekulodlame, sithi hayi liyazwila amazwi okamongameli welizwe onguye omkhulu webandla leZANU-PF njalo ukuthi thi hayi uthi akungabi lodlame, akungabi lodlakela. Thina njengabasakhulayo ebandleni siyakwamukela lokhu, sikhuthaza abanye nje abasakhulayo kwamanye amabandla ukuthi asisebenzeni sakhe ilizwe lethu ngendlela yokuthi umongameli wasitshela ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo.
Kodwa obona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi kubandla leMthokazi Republic Party, MRP, umnumzana Patson Xaba uthi okuthiwo nguMnangagwa kuyize ngoba kunje amalunga ebandla lakhe ehlukunyezwa emini lebusuku ngoba belombono owahluke kulowezana uPF.
Sinokudana okukhulu ngamalunga eMRP endaweni yaseFlabusi lapho okushawe kwalinyazwa umnumzana nonkosikazi Mathe endaweni yaseFlabusi.
Kwasekelwa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Felix Magalela Mafa.
Siyabacebisa abantu bezana ukuthi sekukwanile okwamanje abantu sebezakwenza abakukwanisayo ngenxa yokuthi ukuzivikela kusemthethweni njalo asikhwabithi ukuthi abantu behlala besilwa.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube upha umbono wakhe.
Into ebiqondile ukuthi ayikhulume ukuthi ibandla lakhe lingethusela abantu, lingachaya abantu, lingangeni kwezodlame ngokuba yilo elenza khona lokho, hayi laba abanye.
UMnangagwa uphinde wacela ukuthi kuqedwe ukulungiswa kwemithetho elokhe ingakagqitshwa, okufana lowe Electoral Amendment Bill, wona ongasagqitshwanga esigabeni sephalamende esedlule. Umkhosi wanamhla wenzelwe kusakhiwo esitsha esanda kuphela ukwakhiwa eMount Hampton. Leli dale elitsha lephalamende lakhiwe ngosizo lwemali eyavela kuhulumende waseChina esebenzisana loweZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo namhla zitshengisele phambi kwamahofisi kamansipala eCity Hall zikhonona ngokukhuphulwa kwemithelo yezindlu, amanzi kanye lenhlelo zokubuthwa kwezibi. Bezikhala njalo ngokuthi ikhansili iphethe leli dolobho buchapha ngokungaqhubi kuhle umsebenzi. Izakhamizi lezi bezithwele amabhakane alembiwo etshiyeneyo egoqela othi hayi bo, sicela uBulawayo omuhle, idolobho selinuka, sicela lenze kuhle, kanye lothi phansi ngobugwelegwele. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube.
UBulawayo City Council wazithumela le nani lakhe engazange alibuze nje azikanye labantu ngalo. Ngakho ke ulokhu eqhubeka ngalo ngoba lo nyaka ulethi ibhajeti athi khona i-standstill budget ngezinye indlela siya-impose amarate lawana esingathi ngama-US dollar based figures ayiwo a-affecta i-RTGS VAT ngezinye indlela imali zabantu abazithola izikwelede zabo suka zibe nkulu kakhulu. Khonakana ke kusuke wacasula abantu ekuqaleni lakhathi esiloku bacasula. Nakuma-consultations lawa bebenzakala abantu bebekhanya beforswa ukuthi bavume nganabe lethi imbono yabo kodwa zingafakazi. So komigonjana sekudala ukuthi abantu ngemva kokuba sebehambe i-petition ngaphambilini wakhanya kungela mpendulo ecacayo itengisa ukuzwisisana, abantu bebasebona kungcono ukuthi bangene emgwaqweni bayizenisela esitolo. Hhayi bekukuhle kakhulu, akula muntu owothiwe, akula muntu olimeleyo, akula muntu esingathi khona khona uwenze umsindo wathi makhangelelwanga.
Ami njani ama-rates elikhala ngawo kahle kahle?
Ama-rates ngingakhuluma ngemali yase-America esikhathini esiningi ngafikathandlela leyo yayibhadalwa ngo-2018 kusuka le ku-2009. Ngo-2009 izinto kade zibhadala ama-$15 kathe sekumele zibhadala ama-$30 ngenyanga ngenyanga. Konokana imali yena leyana kulo mthithi umuntu yabe seyibhadala ngemali yelizwe leZimbabwe esingathi izindola isirethwe ne-current interbank rate yalisebenza ngaleyo lapo. Siyakwazi ukuthi eZimbabwe interbank rate iyatshintsha ngolwesibili ngolwesibili. Konokana ke kusuka kube yimali enkulu kakhulu ebantwini. Kathesi vele ama-fixed rate emalelithini agoqela singathi vele ama-hostelsebasompopo omuntu imbani emakhandeni omthetho ophumula sazisiyali abantu basuka ku-$26 siya ku-$29 something, roughly $30. Yiyo phela ama-fixed charges singakafaka amanzi singathi i-water consumption. So ama-rate onlawo suwa collection i-property value yayo yiyo singathi ngama-fixed rate. So ama-fixed rate vele asuka ku-$26 siya ku-$30 approximately $30 because yathatha i-$30.
Libone bani kahle kahle? Umeya limbonile yini wazamukela isikhalazo zenu?
Okwenzakele ukuthi bonke besabili ukuphuma phandlele sibabona belunguze ngamawingi khonaphana esidolo, upamfleti, umeya, labo bonke bekade khona khonaphana izisebenzi kanjani ezikhulumele omesisa labanye.
UMnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxwa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Imizamo yokuxhumana lomeya wakoBulawayo uMnumzana Solomon Mguni yehlule, kuthi umsekeli wakhe uMnumzana Mlandu Ncube yena uthe ubephathekile.
Thank you.
Amapolisa athi kulezidumbu ezine zabesilisa ezitholakale emgwaqweni osuka eHarare usiya eNyamabanda ezicatshangelwa ukuthi ngezabantu bakwamanye amazwe abafela emoteni basebejikelwa egangeni ngulo owayebathwele. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi bacabangela ukuthi abane laba babedlula eZimbabwe besiya kwelinye ilizwe bekade imota evalekileyo okwabangela ukuthi baphelelwe ngumoya basebefela phakathi. Unyathi uthi sebevule uphenyo besebenza lamapolisa e-Interpol ukuze kubonakale ukuthi izidumbu lezi ngezabobani lokuthi babevele bevela ngapi. Uthi njalo badinga lo olokwenza lokufa kwabo. Sixoxe lomeli weSouthern edale lePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Into edanisayo kakhulu khonoku isihlakulo esinzekeleyo ubona ukuthi khona nje abantu sebethanda izimali ngendlela engasiyo angazi kumbe sokuyigcina kwelizwe ngoba le into esubuhlungu kakhulu ungakhangela ukuthi khona la khona apha abantu nje eZimbabwe bayaphuma besiya kwamanye amazwe bengakwazi ukuthi baya ngapi kumbe ikudubeka okunjani osokwenza ukuthi khona abantu bayenze lokho abakuyenzayo. So into edanisayo ezisu ubuhlungu kakhulu ukuthi nikhona abantu bafa nje mahlayana.
IZimbabwe ibikwa ingenye yamazwe angaluphathi kuhle udaba lokuhamba-hamba kwabantu bakwamanye amazwe ngaphandle komthetho esingathi yi-human trafficking. Ngitsho lo phenyo olwenziwa yimelika luyakuveza lokho. Ukutholakala kwezidumbu lezi kungaba kugxilisa loo mbono yini ukuthi hayi ngempela iZimbabwe kayiluphathi kuhle udaba lwe-human trafficking?
Ye, mina mbona engathi khona okwenza ukuthi khona kwenzakale khonoko ukuthi kube imbe iZimbabwe ibe nje yi-trace ngathi yi-transit yokuthi khona abantu badlulela lapha. Babe bebona ukuthi khona i-security yethu lapha i-weak. One, two, not that i-weak as such, ukuthi khona i-security service yethu bayasebenza yebo, but badanile. Kabasebenzi ngomoya lwana ukuthi khona ngifuna ukuthi khona ngisebenze ngoba banendlala. So uhulumende kufuze abakhangelisise abantu bonaba ungakhangela into eziningi ezenzakalayo lapha eZimbabwe awufanelanga zibe zizenzakala le security for services ngoba kathesi ungakhangela ukuthi khona ama-robberies kuyathola ukuthi khona ama-security services wakhona kathesi abantu baphongukudlulana lapha ama-security services laba ababanjiweyo ngabantu nje ukuthi bahlanganile nabantu abafuna umsebenzi. So ngabe kade bephumisa imali khonapha kube kuzaphongukuba ngenye into kubezuphongukutholakala ukuthi khona ngabantu abazifeleyo. So it's lack of security akula enye into engayikhuluma kakhulu ukuthi kona kungaba kuyini kabasebenza amapolisa lamasosha bethu ngendlela ufanele basebenze ngayo ngoba bayakhonona.
Umnumzana Peter Moyo ngummeli weSouthern edale lePhalamende ubexoxa lo Ntunkamili Nkomo weStudio 7 eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngemva kokusebenzela uhulumende weMelika okweminyaka engamathumi amahlanu, uDokotela Anthony Fauci oyingcwethi yemikhuhlane ethelelwana lula utshele umhlangano lentathelizindaba esigodleni sikamongameli eseWhite House namhlanje ukuba wethula umbiko wakhe wokugcina njengoba esetshiya lumsebenzi esesiyaphumula ekupheleni komnyaka. UFauci ukhuthaze uzulu waleli lizwe ukuthi ahlatshe ijekiseni ye-COVID booster lokuzivikela emkhuhlaneni. Kulabantu abayisithupha abadutshulwe babulawa esitolo esikhulu se-Walmart esigabeni se-Virginia khonapha kwele Melika izolo ntambama. Kubika amapholisa athe loo madubula abanye ubikwa laye ezibulele. Ekhuluma edale lePhalamende lakweBrithani umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa izolo ukhuthaze amazwe athuthukileyo ukuthi aphathise amazwe asathuthukayo emsebenzini wokumelana lodubo lokuguquka komkhathi iclimate change. Uqhubeke ethi kungumthwalo wamazwe athuthukileyo ukuthi aphathise amazwe alobuyanga lalawo asathuthukayo. Busika isigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Namhla sixoxa lomnumzana Thulani Mgoqo Jubane, induna kaMthwakazi eJohannesburg. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngifikela-ke leSouth Africa ngo-1996. Ngiqala ukuhlala la eSouth Africa.
Ye, ubuduna wasuqalisa nini?
Ubuduna ngiqalise ngo-2019 or 2020. If I'm not mistaken. Ngesikhathi kushona ubaba Gumede la, la nyanga yakhona eCoffin Wat, lo wayeyinduna yesizwe sondileza amasobane la eSouth Africa.
Ye, akutsho ukuthi vele khona ngapho-ke kwele-South Africa uyenzani ezomsebenzi la?
Ku-property. Kahle ngiphinde ngibe yi-security industry ilapho engikhona, bese ngisenza-ke umsebenzi wefilmi ngeceleni lo ukuqaphisa lokho ebantwini bakithi, ngibona ukuthi izinto zonke zihamba ngohlelo nanokuthi sihlalisana kahle nabanikazi bendawo la e-South Africa.
Singathi kuyasebenzeka yini lapho okhona khonapho?
Sinohamba sihlangabezane nabo umnima ngoba uyazi imali izetheyeli endaweni yabanikazi inohamba kukhona imigwenqa kodwa bese singenelela-ke thina njengey'nduna zamakhosi njengoba vele ngishile ukuthi ngisebenza ngaphansi kobukhosi bakwaZulu, bese ngibiza labafowethu engisebenza nabo iy'nduna ezingaphansi kobukhosi bakwaZulu, sincedisana ukubhula lowo mlilo osuke usukhona. Khona kuyasebenzeka, ake ngisho njalo.
Singathi-ke kwini okubhekane labadabuka eZimbabwe kakhulu khonapho lapho khona, kumbe ngathi njengoba umele abantu beZimbabwe khonapho-ke kwele South Africa?
Abantu bakithi babhekane nengqinamba, babhekane nezinto eziningi ezibahluphayo, ikakhulu njengoba nabo ukuthi lama-passport ama-permit azositolthwa ngoba babeshile ukuthi azophela mhlaka-1 lo nyaka esingena kuwo. Ngamanye ama-problems abhekane nabantu, abantu abahlalisekanga kahle ngakho lokho, nanokuthi imisebenzi ayikho, amakhampani ayavalwa since kwaqala i-COVID-19. So kusuka kube khona ukulwa phakathi kwabantu sebebanga imisebenzi. Abalapho abanikazi bendawo bese beqhaba ukuthi abakithi babathathela imisebenzi ngani ngoba i-COVID-19 iyasuka yamosha izinto eziningi, bavala amakhampani amaningi. So imisebenzi isiba nje into engingabona bulawo. So yikho okudala ukuthi manje kugcine kusiba khona ukubanga ukuthi konke lokhu kudalwa yindlala, abantu bese bebanga-ke imisebenzi, bekubanga nabantu bakithi. So ngalawo magama ngichaza ukuthi abantu bakithi siphila kanzima, yadingeka ukuthi kube khona indlela esingenza ngayo ukuthi sibe si-understande nathi ukuthi singabantu ama-problems la esibhekane nawo la esisuka khona emakhaya, ngokoba uziwayo ukuthi ekugcine sesilapha sizofuna imisebenzi yokuthi sikwazi ukwenza iy'ngane zethu. Singazanga ngobubi kodwa nathi sifuna lithi kuthole isinyiko.
Sizwa kuthiwa-ke kule micimbi elisanda ukuyenza akusitele ngamafishane sibile ngakho khonapho.
Umcimbi-ke bekuwumcimbi okubungaza ukuphela kweminyaka, nanokuthi nje njengoba siphuma kwi-COVID-19 le kade inobhubhane kade liqeda abantu, sibungaza khona ukuthi siyaphila thina sikhona isandlanhlampana. Lokho bekuyinto kumele siyithakazele. Sikwenza lokho sihlangene namakhosi abanikazi bendawo abakwaZulu, nabakade bephuma eMpumalanga, nabanye abade bephuma endaweni yaseBasuthwini, namaxhosa imbalwa nabo bebekhona bezobungaza nathi ukubhala komnyaka. Nanokuthi bebefuna nje ukuthi kube khona ukukhula futhi sigcizelele ekuthini abantu bakithi abayeke ubugebengu uma besendaweni yokudla, beke ubugebengu sikwazi ukuphilisana kahle nama-South Africans, ngoba bathi bona abasizondi bazondi izenzo zethu. Ngoba abantu bakithi iningi labo bafika benethezeke kakhulu bese bejwayele indawo bese besenza izinto eziphuma endleleni. So besikhuza lokho, besama ukuthi abantu sibakhuthaze kungene ezindlebeni zabantu ukuthi asikwazi asihlalehlale sikhumbule ukuthi sethelele la, singafiki umuntu enze umathanda endaweni yabantu. Nawe ngeke uthande ngoba uma ngingafiki endlini wakho ufike enze into oyithandayo, kanti umuzi nomuzi unemithetho yawo.
Umnumzana Thulani Mgoqo Jubane, induna kaMthwakazi, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Agricultural Rural Extension Services, Agritex, lukhuthaza abalimi beMathebeleland lezinye indawo zeZimbabwe ukuba balimele izifuyo zabo ukudla abazazipha khona ngesikhathi sebusika sewomile njalo kungasela madlelo. kubika uAnastasia Ndlovu.
Abe agritechs bathi kumele abalimi abasezindaweni zasemandebeleni okungani kuhle izulu sonke isikhathi balimele izifuyo ukudla ukuze zingadli emavinkilini kumbe ukucuba ngendlala. Ingcitshi ebona ngezifuyo lokucubungula ngembuzi umnumzana Joseph Sikhosana uchasisa ngezilimo ezingalinyelwa izifuyo.
Siyalima kathesi asifakeni ingxenye yesimi yethu sibe lesivande sezifuyo. Lapho ke ungalimani ibanana grass kumbe i-velvet bean kumbe i-cowpeas konke lokhu ukudla kwembuzi kwezifuyo emkayi kakhulu kudlwayo zonke izifuyo. Ngingakhala ngehlanyelo ungahamba emavinkilini lapho abathengisa konke okufunekayo emasimini okwezifuyo ekulimeni bazakuthengisa inhlanyelo yakhona okokuqala ekokhonoko.
USikhosana uthi kuqakathekile ukuba abalimi balimele izifuyo echaza kabanzi ngokuvuna lokugcina lokhu kudla kuze kube sebusika.
Into engcono yikuthi amahlanga lana aseleyo asiwagamuleni siwafake endaweni lapho kuzagcinwa khona iwakhe nje ished usiwagamula abe ngamaphisipisi amancane uwafake ngaphansi kweshed azakuma kuhle kasozabona then ngesikhathi sebusika lapha siwagamula njalo amahlanga nalawo nxa umlimi lwana osujulile usungawagaya emshinini then usuhlanganisa le molasses kumbe uhlanganise lezithelo zeganga lapha ngikhuluma nje ngomshatshatsha kumbe iwohlo kumbe isanqawa uhlanganise lokho kuyaba yikudla okuqondileyo kulokudla okwakha umzimba ikakhulu ngesikhathi sebusika.
Umlimi ohlala enkaya umnumzana Maluba Mhlaba uthi kuyinkuthazo eqondileyo uDubo bengaze balime lokudla kwezifuyo bakuthengise abathengi bayaphuza ukubhadala.
Siyezwa ukuthi abalimi sibathona bakhuthaza ukuthi abantu balime ukudla kwezifuyo okwabantu ke besokuvela ngoba nxa ungazilimelanga lawe wathola khonokho okuncane uzathola ukuthi ukudla nxa ususiya kudinga iprize yangkhona awusenelisi ukuyifinyelela njalo lokho kwezifuyo ungazi ukulinda kuye kuthengisa imali yangkhona uyithola ngemva kokubana usuhoqile plaza isiluza ivalu. So kuyadiphenda ukuthi wena ucabangani but abantu kabangayekeli ukulima ukudla because that's the main thing esiphila ngayo.
Unkosikazi Agnes Ndlovu ongumlimi ofuya imbuzi esekhezi uthi inhlanyelo yokudla kwezifuyo iyasilela emavinkilini.
Sina ngifuya imbuzi emakhaya. Imbuzi lezi azilabusika zilahlobo. Nxa mina ngizifida, ngizifida ngamahlanga engiyake ngiwalimile. Lamakhasi amazambane la wendlovu. Zona zingahamba ziye egangeni. Sidobha umchachacha siyaphila sibilike kakhulu ngomchachacha siyaphila wena osokumele kunanzelele ukuzinathisa amanzi uzipha amanzi but amahlanga lamakhasi amazambane lawendlubu hayi siyancedisa.
Abalimi abaningi emathebeleland balima umumbu njalo bakhuthele ekufuyeni inkomo, imbuzi, izimvu, ingulube, inkukhu lokunye kodwa abavamanga ukulimela izifuyo ukudla bajayele ukugcina amahlanga ezilimo bengavuna kodwa ngesikhathi sebusika izifuyo eziningi ziyacuba ngokuswela ukudla lamanzi. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo we VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo yeFIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar. Sisonke.
Ingcitshi zithi imidlalo esidlalwe kumncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba jikelele oqhutshelwa kwele Qatar isiveze ukuba kusela amaqembu amancane emdlalweni wenguqu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi wokungasebenzela amaqembu abalisa ile Chicken Inn kanye leBulawayo Chiefs uDala Ubuhle Bhebhe uthi yena impumela ebingakhangelelwanga ngabalandeli efana lebekhona phakathi kweqembu le-Argentina kanye le-Saudi Arabia yiyo yenza abantu bethakazelele umdlalo wenguqu.
Ngathi masikhangela amagemu asanda kudlalwa kula ama-updates amaningi, especially singakhangela indaba ye-Argentina le-Saudi Arabia. Abantu bebengawukhangelelanga ukuthi i-Saudi Arabia ingadla i-Argentina, and yikho kwenza umdlalo lowo ube umdlalo omuhle, umdlalo omnandi. Ngokani ukuthi abantu bona bengaexpect okuzayenzakala bese kusenzakala into adengayiexpect azingilokolokhani okwenza ukuthi umdlalo wethu ube umdlalo omnandi kakhulu. Ngombono wami ngibona ingathi iBrazil yengathi le thuba elikhulu kakhulu ukuthi ngawina ngenxa yokuthi labadlali abaningi. Uma ukhangela ukuthi ukhotshi usubeke njani ukuthi avele aphumele esikwadalaso kajese, I think ngibona ngathi nje kuyinto esegcekeni ukuthi nxa bekuthi wenza into zakhe kuhle iBrazil kumele ithathe ikhapu.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gokwerealayi uthi amaqembu aphuma kwizwekazi lase-Asia atshengisa ukuba sekule ngqubela phambili ekudlaleni kwawo.
I-World Cup tournament mbona ngani isitshengisa ukuthi ibhola seliguqukile ikakhulu kwamanye amazwe engase we-Africa, ikakhulu kwe-Asia. Lamanye amazwe ayakhangelelwe phansi kwezenguqu. Ngokubona kwami mbona ngani asedlala ngcono kulakuqala. Kuqala ayebhukwa kakhulu, kodwa sibone iqembu eleSaudi Arabia lichaya iqembu ele-Argentina kutshengisela ukuthi hayi sebengcono indlela abadlala ngayo. Kodwa angikabi lokuthokoza kakhulu ngamaqembu awe-Africa. Sikhangela iqembu leSenegal ladliwa 2-0, sabona iTunisia layidrowa, leMorocco layidrowa. Lokhu kutshengisela ukuthi e-Africa ngabe kukhona okungalo okusilelayo. Ungakhayela kakhulu umdlalo weSenegal base bedlalele sikwafika 84 minutes beyi 0-0, kodwa bagcina sebeliza 2-0. Kutshengisela ukuthi maybe tactically and technically kulalapho esingazani siyasilela khona njenge-Africa.
Wadlalela iqembu le-Wanti Rovers kanye le-Cholocho, njalo usengumqeqeshi uGraeme Ndebele uthi kusasemasinya ukuba kukhanye ukuthi kuyozalwa nkomoni khona lekwele Qatar.
Wona kahle kahle bekungani akukakhanyi, but sokuzile wona lawa amanye amaqembu angani asebele mpumela ezingcono, like sesikhangela bo-England. England sitshengisile ukubana yona ime ngaphi, and no mbona ngani kusazoba lokukhulu okuzayenzeka. Okwamanje kusasemasinyane njengoba amanye ama-games awakadlalwa, but njengomuntu lami ngabe ngilayo my favorite, I think ngingaba
emdlalweni odlalwe namhla weSpurs ska Group E, iqembu leJapan lalo lenze izimanga ngokunqoba elikwenzele Germany nye 2-1. Komunye umdlalo odlalwe namhla, iqembu leMorocco libe ngutshikilobhanqa 0-0 leleCroatia. Kusasa ngolwesine, iqembu leCameroon lizadlala leleSwitzerland, kuthi eleGhana lizadibana lelePortugal. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenzakala kwele Qatar, lapho okulomncintiswano womdlalo wenguqu owokudinga intshantshi zamazwe omhlaba owe-FIFA World Cup 2022. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Sithi asidibaneni njalo sasekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.